Okoke la iConsulate yeZimbabwe kwele South Africa unkosikazi Melody Chawrura utshele Studio 7 ukuthi ukuvulwa kwama-ofisi eConsulate kulandela ukuvala okwesikhathi eside kulandelwa imithetho yakwele South Africa yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthi abafuna iloba iziphi incwadi ezitholakala eConsulate yeZimbabwe eJohannesburg kuloba eCape Town sebengaqala ukuzodinga lezi ncwadi. Kodwa uthi abazukwemukela umuntu ozabonakala esethe thuthu.
The consulate will embark on a gradual restoration of
sezivuliwe inhlelo zeconsulate ukugoqela amapasipoti lencwadi zokuzalwa. Kodwa kufanele ubhalise ukuze sikuvumele ungene.
Clients should present a confirmation of our booking at the security checkpoint.
Uthi laba bafuna ukuza kula amaofisi kuzafanele baqale babhalise ekhelini elekulenjini be-internet ku www.zimbabweconsulate.co.za/appointment ukuze baphiwe ilanga lesikhathi sokuza.
Time slots are neither interchangeable nor transferable.
Isikhathi osiphiweyo kufanele usibambe njalo ungajintshani lomunye ngoba singedlula sedlula.
Up at the consulate without a confirmation of appointment, unfortunately, we will not be allowed at this particular time.
Utakekho oza kwemukelwa kungena bufakazi ukuthi uqalwa wabhalisa waphiwa imvumo yokuza. Abasoke bavumele njalo umuntu ozathi kunguye obhalisileyo ugcine sekusiyathutsha umngani wakhe loba isihlobo. Unkosikazi Chawrura uthi inhlelo zalabo abafisa ukuthwala izidumbu zezihlobo zabo zisiya ngcwatshwa ekhaya zilokhu zivuliwe kanti ke lakho lokhu kubhaliswa ekhelini lebulenjini be-internet njengoba kuvele kusenzekala ezinye inhlelo zingakavulwa. Labo abafisa ukubuyela ekhaya ngoba impilo isinzima kwele South Africa, unkosikazi Chawrura uthi kufanele bathintane le-ofisi yakhe bese ke bekhetha ukuthi bazahamba ngebhasi indizamchina loba imota zabo njengoba indleko zohambo lolo kuyibo abazikhokhelayo. Ukuvulwa njalo kweconsulate sekumukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe iningi lazo abalamapasipoti abasephelelwe esikhathi. Umgcinihlalo wenhlanganiso emele abeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zikhuthale ziyethatha amapasipoti ukuze ziqhubeke zihlala kuleli ngokusemthethweni.
Sikhala ngentengo yemali yoku-apply amapasipoti ngoba yi-$318, okusho ukuthi imali elingana kumbe ngaba yi-R5,000. Siyakwazi ukuthi lokhu siphansi kwe-lockdown, abantu abaningi abasebenza khona beqala umsebenzi khathesi abalayo imali engako. Yikho siyakhala ke ku-console ukuthi bakhulume le-office ka-Register General ukuthi imali ye-passport kayehliswe.
UMabhena uthi sebefake njalo isicelo sokuthi kube yiyo i-consulate ethumela amafomu okuthatha ama-passport ekhaya, kuphinde kube yiyo futhi eletha ama-passport aphumileyo kwele South Africa njengoba imingcele ilokhu ivaliwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.